So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Mhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa.
Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, kulokwesaba abantu abalakho.
Namuhla likhefu lokunanza abasakhulayo elafa kwakuhlonitshwa ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingalaminingi.
Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mohadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Kuzaqala ukuhlatshwa abezempila kahle labanye abacatshangelwa ukuthi bengaba lamathuba amanengi okubanjwa leli gciwane, kodwa abasebenza kwezempila kahle esibhedlela sempilo abangafunanga ukuphuma emoyeni batshele iStudio 7 ukuthi abalalwazi olujulileyo ngejekiseni le evela kwele China eyalungiswa inkampani ethiwa iSinopharm. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ongomunye wabaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19.
Kuthe sesizwile ukuthi kuzabalala umkhankaso we-vaccination, singenile sakhulumisana labantu ebulenjini kuma WhatsApp groups engathi ama-groups ayedlula about 40 agoqela abafundisi, lagoqela abantu nje zakhamizi, abantu abasemakhala, abantu abasemadolobheni. Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, lokuthi lezi injection ziyenzani emzimbeni womuntu, kulokwesaba abantu abalakho ekuthatheni lezi injection. Njalo abaningi balokuthikaza ukuthi bangazithatha yini, besibabuza ukuthi ungavuma yini ukuthi uhlatshwe injection. So le 70% ithe hayi bengeke bavuma, kuleyani 30% ebithe yavuma. Enye ingxenye yayo ngabathena abalaqiniso bengeke bayala, bangeke bavuma, kodwa babefuna ukuqala bazwisise ukuthi kuhamba kanjani. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi iningi labantu lilokuthikaza ngenxa yokuthi abaqedisisi ukuthi linjection izakwenzani. Njalo nxa besizwa kuthana ivele China, abantu bahle babe lomnye umqondo, ngoba iChina abantu bayikhangela, bekhangela izinto ezivele China ezinjengama toy kumbe isigqoko kumbe isicathulo yabukwa sithanga ukugqoka nje kwefiki mbili kabe sokuqamukile kumbe isigqoko sabe sesidabukile. Ngibona ngani kuba la lo mqondo obakhona odinga ukuthi kube le mfundiso enenge ekumele iyenziwe ukwenzela ukuthi lokhu kuthikaza kwabantu ukuze bathathe livaccine. Imbuzo yabo eminingi iphendulwe njalo. Njalo sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights uhambiswa kwabo udaba labo lokuyane court, kuhle ngathi ngenye indlela kwaqinisa njalo ukuthi abantu behle bethi kungcono usime mbijana.
Njengabezinkonzo kukhona yini elibaxwayisa khona abantu ngejekiseni le?
Yethu yabesichasisa ukuthi hayi khona nje kuhlatshwa injekishini ukuvikela lolu daba lwe-COVID, akumelanga kube dubo. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele achasise Minister of Health angene kuchasiswe labantu ukuthi li vaccine njengale wile China yehlukene njani lamanye njalo isebenza njani njalo sike yahlolisiswa yini yonke leyo mbuzo iqhakathekile njengoba sinanzele ukuthi amagqwetha izimbabwe swimming rights bahambe ecourt bese ukuthi uhulumende kachasisele abantu ukwenzela ukuthi lokhu kokuzanceda ukuthi kususeke ukuthikaza lokho abantu abalakho ngaleyi ivaccine.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulaba fika phose amachumi amathathu 28 abathelelwe leligciwane. Kefu labasakhulayo ele National Youth Day elafakwa ukunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Leli langa linanzwa mhla ka 21 obekuyizolo kodwa ngoba bekuyisonto ikhefu leli libe khona namuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezana PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yebo phela kukhona umgabe izinto azenzileyo kuhle singazikhohlwa ezizinto azendlileyo kuhle lezinye zezinto angazenzanga ku njengomuntu laye kodwa ke sifise sikhangela njalo ukuthi umgabe phela yena njengo founding father njoba nguye waqalayo ukuthi ilizwe lilwelwe kuthole uzibuse abantu bensundu bathole ukuzibuse wabo waba nguye umongameli wakuqala. Indaba le isekutheni ikulungisela ilanga leli ilanga lokulungiselela abatsha ukukhangela ukuthi abatsha kuyini okwenziwayo ukulungisa ukuguqula impilo zabatsha. Inhlelo ezikhona ezilungiswa nguhulumende ezabatsha ezincedisa abatsha laba ukuthi babe yizakhamuzi ezingcono zakusasa kuthiwe njalo bese sikhangela futhi la kulegacy yakhe yena umgabe ukuthi kuyini ezizinto esingazifunda khonapho ngoba kuthi abafundiseni abatsha laba ngoba yizinkokheli zakusasa ibalungiselele ikusasa yabo. Yebo kambe ayisiko konke phela gande okumgaba akwehlulekile ukuthi akwenzele abantu empilweni zabo bona abakhona kathesa bayibo sebenanza utsuku lwakhe lolo kukhona yebo akwenzileyo esinga okubambekayo lati sikubonayo unje ngokuthathwa komhlabathi abantu kathesa umnotho wonke usemhlabathini unkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lima abantu bayalima kathesi yena leyo into yalethwa yohulumende yakhe omgabe indaba yokunomnotho wokulima lo okhona lezinye inhlelo ezithize ezincedise abantu bona abatsha ungakhangela ikakhulu ema-university behambisa kule mgabe presidential scholarship yakhe leyana abantu abaningi bafundile nje ngenxa yokuthi yena umgabe wayethula uhlelo lololo lokuhambisa abantu ezikolweni besiyaqeqetsha ema-university amanye angaphandle.
Abanye bathi kungabangela ukuthi wonke umuntu oba ngumongameli egcine esefaka ilanga elifana lalona leli eliyaba lingelokukhumbula yena lo oyabe sembusweni. Ukubona njani wena lokho?
Bamakhani akusilo qiniso nje lokho abakuchoyo abantu ukuthi wonke umongameli ongabe sekukhona uzabe lokho efaka ilanga leli lalo elokuthi lalo ilanga kube lelanga elinjengalele lesilibalayo eli 21st February Movement Youth Day ngoba ama founding fathers uba founding father uba munye onguye okhokheleleyo ukuthi lizwe lilwele lithole uzibuse. Ngathi ninike isibonelo ngiyabo uKwane Nkrumah Nelson Mandela lokuzeni labo Jomo Kenyatta Julius Nyerere Kamuzu Banda Kenneth Kaunda ayisiko ukuthi kumbe wonke umuntu onkomo benjana yibo badala bo abakhamba la phambili baphemba indlela awusuze kube labanye onkomo futhi phambili ngale onkomo babe khona labo umgabe labana bayedlula kodwa abanye laba bazaza ngemva akungeke kuthiwe ngama founding fathers. Hayi, ama founding fathers abe khona adlula thina sesithathela phambili. So asoze kube khona futhi uhlelo lokuthi abanye bethi bona hayi lami ku birthday yami akube yi youth day njani njani. Hayi lokho akusoze kube khona.
Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezana PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze la isizwe imbono yakhe.
Langa leli eqinisweni lilanga elingala meaning ukuona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatha bengamemuleta abantu abanjengabo unkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagaze ezandli kodwa lelilanga lilanga elinga elivi ebantwini bezimbabwe ngoba lo babuchiye kuleli lizwe wayenza igenocide kune ngokubi akwenzile kodwa lilanga elifuqwe ngaba bantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ngalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esihlalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bemaphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokho bamonela yona but eqinisweni civil to the nation and abantu bonke lilanga elingatsho lutho siyomuntu ongathiwa khona khona hayi must be emulated ngabe kuthiwa khona khona ngomkomo ngabe kuthi
Ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lomthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21st February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba obuchiye ebulele umnotho elizwe lilanga lokababa obetraye iliberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho sincere ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakuzothi kukhangela ukuthi amaZimbabweans as interested party bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi amaZimbabweans uma hayenikwe lelo thuba lokuthi be decide ukuthi kuyavuma yini babezavumelana lakho engazaka ipaseleyo test yakho ngoba ukuthi kuthi e youth day siyakwazi ukuthi hayi kwakuonwa bani so mbona ngazathi ngabe bento kwakuonwa umuntu njengomuyi unkomo abantu beZimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulela ilizwe akazange wachitha igazi labantu beZimbabwe welenjongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana naye kodwa lowo upromote corruption wapromota i-tribalism wapromota nje yonke into embi engayisiyo yabantu abansundu ababeyikhangelela especially abahamba emtini hayi asilolanga esingathi lile meaning kumaZimbabweans lile meaning ezigebengene ngoba abacina belipasisa ukuthi kube yi-public holiday babe sebeyilabo abamfuqa esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hayi eqinisweni kwabatha ambone singathi kona kona bekufunde kulwana ubaba ngoba akasiyomtola imbali enhle
umnumzana Mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo vele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhale kukhwini ekamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati lelinye ikhosikazi lakobulawayo iphephandaba lobulembu elezimlife.com eliyilo elethula imbiko eminye embili njalo lithi owesifazana lo owayexoxa lo Mohati ngowabhadalelwa imali yesikolo nguye uMohati ngensuku esafunda abanye ababili abalengxoxo egciniweyo babexoxa ezemacansini lo Mohati kungakhathalekile lokuthi bachadile abanye abantu sebesithi uMohati sokumele asuswe esikhundleni sakhe ngoba eseyisa ngendaba zakhe zokuya emacansini labafazi abanengi abanye bechadile
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at Washington DC. Yabo.
Ngoba manje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Phephandaba leChronicle lithi ujaha oleminyaka elithumi lasithupha wayeselusa inkomo wathathwa ngamanzi elokhu engakatholakali. Leli phephandaba lithi ubukhosi moyo wayebhukutsha emfuleni uChangane wasethathwa ngamanzi. iphephandaba leDaily News lithi kube lokuqokozela emngcwabeni womhlabeleli uSoulja Love ngomgqibelo emathuneni eWarren Hills ngemva kokuba abalandeli bakhe abazinkulungwane begcwele kungakhathalekile legcikwane leCoronavirus amapholisa aze ehluleka ukuthi alondoloze ukuthula. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina ngicabanga ukuthi kona izano PF umnankagwa lowo engavalela izwe ngale ndlela. Umnankagwa abantu ababulala abantu kangaka, abantu abagcwele izandla zabo ezigcwele igazi, akusho abantu abangavalela izwe la. Loba uthi uyabheka la labo bantu abavalela izwe, 2023 kuyavotwa bayadliwa, akula muntu ongabavotela lapho. 2023 bayadliwa, bayabulala futhi abantu. Kanti abantu wayebe ngasabi izano PF besabi corona. Icorona le izano PF same thing, konke kuyabulala into eyi-1. Corona lizano pia. Akule mehluko. Abantu bavulawa phambi kwabantu everyday. Abantu bathunjwa everyday. Abantu bagcwele emajele everyday bahlezi bekuthiwa abantu. Waye bengayisaba into ehlukumeza abantu empilweni zabantu. Waphila layo kodwa still ngumkhuhlane. Kufana la iCorona layo isebantwini kodwa abantu baphila layo. Lezano pia iphila labantu kodwa abantu baphila layo. Waye bengayisaba. Ibulela abantu abangaki. Laleyo vaccine kutwa ikhona ikhona still i-corruption. Bazayibuta futhi beyitshontshe njengalokhu beluthi into yonke elizweni. Akula nto ezwile, imali edlalisiweyo, imali leyi ethengela ama-vaccine kube ngayithengela abantu ukudla. Nothi lokhu abakwenzayo lokhu izikhohlakali lezi. Lezi zikhohlakali vele akusobantu abangatshintsha umthetho wabo omubi lo. Kuvalelwe abantu ezindlini abantu abala kudla. Abantu bayafela ezindlini. Kodwa kulwa kuhlala kuqhutshezwa kuqhubeka ifaka i-lockdown kuphindezelwa kuphindezelwa abantu bengadli. Kanti bathi abantu badlali baphila ngayo.
Ngivuka njani basakazi laba lomthwakazi wonke jikelele. Ngokungazi te Haburoni, bakithi ngiyakwazi ukuthi zami izincwadi alizibali, kodwa bengicela bengifake lami emoyeni ngamazwi ami lawa. Silusizi silezi elimnyama elinduna yethu enkulu yakumthwakazi Mafu. Silusizi kakhulu ngoba engikuzwileyo lapha emsakazweni ukuthi emfeni yakhe bekukhulunywa amanga ngeqhawe elalwela ilizwe kusukisela kudala. Lilele ilizwe thina sizalwa sazisakhula sayimpini. Kimi uliqhawe elikhulu. Xa ngicabanga ukuthi uqalise ihlanganiso lethu singabantwana sizalwa kodwa sasakuleli lizwe. Kodwa kwehlula ukuthi abekwe abe liqhawe. Ngamazwi hatshi ukuthi aye liqhawe elaliso lizibirayi esolizibiri eyiroseka kulala abezano. Njengomana kade ngaso zano kade sikufisa nje ukuthi kukhulunywe ukuthi uliqhawe nxa kuyehlule. Konokho bengile sicelo nasi ngicela umthwakazi wonke jikelele sikhiphe enye izimali 1 pula, 1 randi, 1 bondi kuhlanganiswe izimali kuyethengwa ilitshe. Ilitshe liyebhaliswa elilombhalo siqaliseni ubuqhawe bethu lathi. Bengingacela ukuthi i-MRP ikhokhele into leyi sibekeni umaduna ubuqhawe lanxa esengcwatshiwe. Sikwediwa ilitshe elikhulu elizabhalwa ubuqhawe bakhe bonke lokuthi yiyo iqhawe lakuqala komthwakazi esilibekayo njengoba laba abanye izimbabwe abe ngumthwakazi angcwatshwe isithwakazi njengeqhawe likamthwakazi kubekwe ilitshe elizabhalwa amazwi amahle atshengisela kubani uliqhawe komthwakazi kube sokuba lomhlangano kuyebekwa lelo litshe lapha bekwe khona kuyefakwa lelo litshe elizabhalwa ngubani lobani sitshengiseleni uhulumende ukuthi thina lathi sesingazimela sodwa lathi sesingaba lamaqhawe ethu sodwa singameleli ukuthi sitha sisibekele iqhawe yikho thina ngokwethu asizibekeleni uMafu esebekiwe njalo simdikleni abe liqhawe lakomthwakazi.
Libonani basakazi beStudio 7 nelisakaza njengoba zinjalo lingajiyi lutho. Mina nguBhanda Moyo komnyama esigabeni Plumtree kulilima West. Hayi ngithi ngibingelele ukuthi njengoba nje sibhekane lo mkhuhlane lo sitha siphepheni sibekezeleni mhlawumbe kuzelunga njengoba kungane sekuvulekile ukuthi abantu basebenze izitolo asibekezeleni asikulandele mhlawumbe kuzasisiza bakithi singaphikisani lokho kubekwe uhulumende lapho asikulandeleni ngoba noma singaphikisa kulalapho singawina khona lokho kuchiloyo sikulandele namna ubhanda ngiyabonga bonga kini lonke abantu umhlaba wonke liphephe ubhanda mona
Studio 7 sanibonani sanibona Studio 7 uNdlovu ngilapha eJohannesburg bensacela ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi bake balalele ukuthi khona uma ngabe kuyikuthi khona kulomuntu okhulume ipoint ofana nalwana ubaba othe ungunqube oseharare umuntu okhulume ipoint ofana nobaba oseharare bathi ngunqube esithi yena ithina sithanda ukulandela abanye abantu amashona alwana ubaba ukukhuluma ipoint engakaze ngayizwa ikhulunywa ngumuntu la ku Studio 7 ukukhuluma laphana kukhuluma indoda yibo abantu esibabiza sithi ngamadoda yibo wena lwana ubaba okhuluma laphana ethu ngase Harare sithi kona ungakomthwakazi ya ukukhuluma iqiniso kanti why thina abantu besindebeleni singakhethi umuntu wethu esizomvotela nangu yana umakhuphe umama wesizwe laphana sisoleni siyafuna ukuthi sigogelwe ngamashona ochami uJamisa ukuthi Jamisa abangeke bathi ukuthi kujoni khona la ezintwini kodwa bafuna laloyo muntu abangakwazi ukuthi isibongo sakhe sithini la kithi ezintwini so khethanini umuntu wakini esintwini nivotele yena nani nizithembe ukuthi ningakwazi ukukhokhela izwe laseZimbabwe ningathandi ukukhokhelwa kokuphela nibe semuva nithi nisuka lapho futhi nisole nithi aniwafuna amashona kodwa kuyini nineni wabizayo nisithi kona abuyezo nikhokhe nisehluleka ukuzimela nanga yana unqube ohlulekile hands down khamba yakuba phansi kaJamisa so akusa akudliwe lokuyana unqube vela kasavalo yini naleyana into yasesintwini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ege sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukusuka kumanyano we-European Union kulandela inyanga ezimbalwa zokuxoxisana kwachiya inhlelo eziningi zokuthengiselana lamanye amazwe leBritani sezimi madlodlongwane. Kodwa ezokuthiya inhlanzi yizo ezahlaselwa kakhulu luhlelo oluthiwa Brexit. Imizamo yokwenqabela ukwephulwa kwelungelo likaZulu yiyo okuzaba indikimba yomhlangano ozenzelwa ebulenjini oyinhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council. KwezeMelika sekuvele imbono ehlukeneyo ngodaba legciwane le-coronavirus kuziphathamandla zikamongameli Joe Biden laye uBiden. UBiden uthi izikolo zizavulwa kungalandaba lokuthi amatitshala wonke asehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 kumbe hatshi. Kodwa ezinye iziphathamandla zakhe ezibona ngodaba lwe-coronavirus zithi kuzamele kuhlatshwe wonke umuntu kuqala kungakavulwa izikolo. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane selinganeno lezinsuku. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Nasikhangela ubhubhane lo coronavirus isimo sibi kakhulu abantu bayabhubha kanje lenani lokhu likhwela njalo kanti lapha lalapha sizwa amahungahunga kuyo sokuvela esinye istrain saleli igciwane ngakho into kazimanga kahle mpela siyakunanzelela futhi ukuthi indawo eziningi lakhona lapha esikhona emhlubuleni wasetexas amabhizinisi amaningi kakhulu amabhizinisi amancane avale ngobuningi bawo
sebehlabile yini abaningi khona ngapho iJackson le coronavirus
ngakhulu asebehlabele ngayijekiseni le-coronavirus njalo sibona ngapha eTexas enye indawo engathi enkulu lazo zonke ekade ihlaba lawo ma-Jackson esuke yavala ngenxa yesimo somumo wezulu kuyabanda kakhulu lapha kule snow ngakho kunzima ukuthi abantu babe bephandle laphana bethatha le-Jackson kodwa abantu bayahlaba ngobuningi babo
umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika
land of the horse. How can a white man usurp the land of the black and boss? After taking America from the red Indian and proposing a victory toast, they started raping Africa of its resource right from the coast. In the name of the white farming and food security, they robbed the moose, running helter-skelter from their satanic vampires, the snow and the frost. They settled in a Rhodesia, away from Russia, from the isles like coast. Robert Mugabe, the beg as a host, but now Mugabe is their list of foes. Rise up, Mugabe, stand strong and protect your land from these wars. Either to more so now, so yeah, so suffering is all Zimbabwe in war. Right from his head, go down to the source. And the powers of the West snoop like hawks from an arched sky onto Africa's best. Mr. Blair, take your England, make me take me Zimbabwe. Robert Mugabe says they murdered Garvey, Kwame Nkrumah, yeah, Sankwa, and the rest. Like vampire bar, ready for the African blood. Guess who is next? One man against the world. This old man stood every time this. Every great, bold, and brave African leader who emerges must bite the dust. Stupid economic sanction, they level against Zimbabwe, expecting the worst. Robert Mugabe stood tall and robust, portraying his zest. God bless Zimbabwe against the wicked, bloody vampires.
The heads of state and politicians round the continent are fair. They have sold out the continent. Lord knows they are fair, that is why. Bulls upon bulls of Bashan won't take a hold on me.
Hold on me.
Bulls upon bulls of Bashan have beset me round and round. Trotting out of Sodom together, we keep on surfacing forever. Set it up in a R,
Zimbabwe.
Trash it up in a O,
Zimbabwe.
A higher, now you're liberator.
Zimbabwe.
Tear down the gates.
Zimbabwe. Zimbabwe.
Zimbabwe, the powers of the West say, to lift up the economic sanction and cut down inflation, Tsvangirai must be given the leeway. Fighting tooth and nail to reduce Mugabe to an anthill, they said the old man had no say. All the so-called aid from abroad, the oil and the soap from Zimbabwe, they kept at bay. The hitherto landless people in a Rhodesia have land power in a Zimbabwe. Behind every dark cloud is a silver line, so Zimbabwe expects a brighter day. Defying all the hot air from the powers that be, Thabo Mbeki comes along the way. Standing stalwart behind Mugabe, a power sharing deal was broken with Nobi. Mugabe, Mbeki, Mbeki was forced to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this gay, the white man's disease.
Gabe ingoma ka Black Rasta singakubi uhlelo lwethu lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mahadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.